into embi kakhulu leyo nga kuliqiniso ukuthi ungabe kulodlakela oluvela eqendini elithize kumele kuthathe isinyathelo esikhulu amanyathelo athize ukuthi babotshwe labo bantu bathuthiswe ukuze kungabhebhetheki kugcwale indawo zonke kanti ke futhi bonke abamaqembu lawo aphikisayo nalibusayo kumele bonke okwenzakeleyo bakusole kakhulu bathathe amanyathela ukukhuza abalandeli babo izeki imele isukume ilayo ikhulume ngalolo daba kungabi into edlilayo nje engasinda bazalutho
ubona kusiba lo muntu obotshwayo na
kufanele kube khona umuntu obotshwayo nxa kungasenzekanga lokho kuhle ngoba akhona ama-observers bakhona labantu bezimbabwe baza kubona kahle ukuthi amapholisa abethatha uhlangothi njengalokho akade kwenza phambilini kodwa athethe akhulumile atshela abantu bezimbabwe ukuthi asezukuthatha uhlangothi njengalokho akade kwenza phambilini aseza kuma ntu angakhethi iqembu lezombusazwe abe ngaphansi komthetho lesisekelo sombuso kuphela.